So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 ngontulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala, umsekeli kamgcinisihlalo weMDC obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba weHarare izolo, usezathoniswa lamhlanje emashwingo.
Alright, sibili ngabe sithi khona khona uhulumende kumela kitsho ngoba uhulumende uqambele abantu amanga, abantu bayadubeka, akulamaza akulamagetsi, le mali iyahlupha.
Lanxa impilo inzima lezinsuku, abasekeli bebandla lezanu PF bathi phambili lebandla labo.
Ngibini nje abantu sesithanda ukusola ukuthi laba labo wasola inkona sithanda ukuphilisa nabo ngabela ngokuphilisa kona sesiyahle ukubona nje izinto into enhle ekhona ithanda philisa lelo nje over ngenxa sengizele egcwele ngenzondo kuphela.
Lamhlanje ke sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwethi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Sixoxa ke lamhlanje lo mnumzana Ambrose Sibindi.
Ngibona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthi ayi-stakeholder meeting. Abiza ama-political parties zonke, civil society. Kube lo mhlangano omkhulu ukukhulunyiswana. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU PF kuphela. Athathe nxa ikhomithi ovela ku-civil society osibona ungathi thina engancedisa kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe.
Zonke lezo indaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla leMDC umnumzana Job Sikhala obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba weHarare izolo, esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende, usezamiswa phambi kukamantshi emaswingo lamhlanje. Usikhala ubotshwe ngolwesibili phezu kwamazwi awethule ngempelaviki eBikita emhlanganweni awukuthi iMDC izagenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Amagqwetha kaSikhala akhala ngokuthi avinjiwe ukumbona izolo, amapholisa amhambisa emaswingo engazwiswanga amagqwetha la. Abasekeli beMDC bona bake batshengisela phambi komthethwandaba weHarare izolo besola ukubotshwa kukaSikhala lonobhala jikelele ogatsha lwezabatsha umnumzana Gift Ostalos Siziba, yena owetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. USiziba yena ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba weHarare lamhlanje. Sebe sedlula amachumi amabili asebebotshiwe lonyaka kuphela ngecala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMnangagwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leMDC uNkosazana Kimberley Bebe.
USikhala loSiziba babotshwe ngendaba zokuthi kade bekhuluma ngendaba zokukhipha uhulumende and bakhuluma umbono wabo ngoba abantu bayadubeka and vele siyakwazi ukuthi ngabantu abaku-opposition party. And i-opposition party kade ikhala ngokuthi uhulumende kaMnangagwa uyahlukuluza ulohluku and watshontsha lamavoti awe-MDC ngoba ngesikhathi laphana kuvotwa kahle kahle kwaba lesitsotsi esayenzakalayo. Ukubotshwa kukaSikhala loSiziba akukho right because uhulumende ulamanga. Mnangagwa behambe sithi yena sowatshintsha, ufuna ukutshintsha izinto, ufuna ukufaka idemokhrasi, kodwa ngamanga amhlophe nke akula demokhrasi esayifakile. Ulokhu ebopha abantu abahamba bekhuluma imbono yabo. Ba-right sibili nxa besithi khona khona uhulumende kumele akhitshwe ngoba uhulumende uqambele abantu amanga, abantu bayadubeka, akulamaza akulamagetsi, le mali iyahlupha, labantu baphumile emsebenzini. Manje nguhulumende onjani nalo ongagcini abantu endinto ebuhlungu ukuthi sifubona abantu abaningi bona laba abasezikhundleni besidla imali bephila impilo enhle ukwedlula abantu abaphandla abadubekayo abangekho kuzana uPF so mbone ngani ubotshwa kwabo lokhu it's unconstitutional it's very wrong it's deprivation of human rights kurongo kakhulu khona lokho abakwenzayo
Abanye bathe umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe ungatsho njalo lawe
uMnangagwa mbone ngani uwese kakhulu ukwedlula uMgabe ngoba uMnangagwa ngumbulali uMnangagwa baningi abantu abalokhe besejele ngendaba zamacala angaqondakaliyo like ama-trumped up charges against ama-activists lo nyaka sesibone abantu abaningi bebotshwa kulala abantu ababotshwa bevela ku-conference is it Borobora Islands asengikhohlwa ukuthi ngapi babotshwa bebotshela ukuthi babengama-activists nje babesiya khulumela ngeactivism so uMnangagwa is really bad when it comes to government izinto azikajinji waqambela amanga waqambela namazwe wonke amanga ukuthi uzajinji izinto kodwa akulalutho olwajinjayo futhi washo njalo election ukhetho lolu lwalungekho free and fair ngoba indaba yama V11 form ilokhu ikhona phana it's hanging so uhulumende lo akarayithanga sibili uhlukuluza abantu kakhulu abantu bayadubeka kulaluthola utshintshayo njalo sesibona labantu abasezikhundleni kuyibo bengamatsotsi kakhulu khangela omunye uminister ubanjwe le 25,000 cash endlini hambe shiya abantu bedubeka bengela mali kodwa yini le mali yangkhona uhulumende lo urongwa kakhulu and uhlukuluza abantu uphethe abantu ngohluku
lo ke ngunkosazana Kimberley Bebe Osekela ibandla leMDC ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBilitane. Lanxa impilo inzima kulezi nsuku abasekeli bebandla leZANU-PF bathi phambili lohulumende weZANU-PF usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma njalo ongusomabhizimusi kobulawayo waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngalabo abathi kufanele umongameli Mnangagwa achiye intambo zombuso adedele abanye ngoba yena usehlulekile
ungakhangela ezasisa umongameli uba uMnangagwa engenile usezamile ukufaka izinto ezinhlengekelela ufuna ukubana kube lobubeni ebantwini usezamile zama-reforms khangela u-ayephasele ekhitshe wona laba abemidiya usezamile ama-re-engagements siyakhuluma sesikhulumisana nabobritane khona le sizama ukhulumisana nabo-amerika into ezingikho ezenziwa ngesikhathi sikababa uMgabe so konke lokwana ngama-pointers atshengisa ukubana uhulumende uzama ukuvuselela izinto kodwa-ke unfortunately sesiba labantu abakwaziyo bona izinto zingalunga bona bazaba very irrelevant ngoba bona irelevance yabo yininxa izinto zibheda so andabona umzimbabweni ungalungisinto yonke ahlale ngihle phepeni zonke ugetsi ebuya ifuyeni ingahluphi ukudla kutholakala kuthiphile umzimbabweni kalendaba ne-politics so laba abanye laba i-politics yabo ngeyikhaya sona leyikhona so bazazama ngamandla kubona vele kuhlale kunekhayos vele kuhlale kungazwakali lokhu hamba njani ukwenzela bona besale kunjani be-relevant ngoba unfortunately kunabanye esibathi ngama-career epolitisini abanye sebaze bavala namalofim awasahambi lezemthinandabo zimisebenzi yabo abayafundela izikolo sebeqidwa ngepolitics kuphela ye bantu abayafuna ukubambelela izinto by ugokhrokhu mina khangela nginje engingu-M P phela ngambobhoma kodwa afazani noma ngidliwe impileni ekuhamba ngiyasebenzela anginasikhathi nako okuningi nxa abantu bebuya ngiyabancedisa nxa abantu befuna ingqondo wami ngiyabanika but angisoze ngilala engahlanga ngenxathi angingenanga ngenke ephalamenti no but bakhona abanye abantu bothi na ngcona abulala umuntu ukuthi yena angene ephalamenti
abanye basola ukuthi abakuboni ukuthi intengo yempahla yehlile bazwakala kumalunga ibandla lezanu ku-P F kuphela suke wazibonela ngamehlo akho ukuthi ngempela sokulobobelo lapho emavinkileni
I'm sure i-social media ngiyayilandela sifi amapinto wabonile ethathwa ezitolo ngoba lokana hayi ethathwa lapha intengo zikhwela kathesi amapintsha athethe futhi intengo zisedla aposta futhi kanti umuntu angafuna ukuvuma koroko akhe ngizwe isizekelo sose esendawane ngithanda mina imazwe Orange Crush ngiyathanda kakhulu ibithi ngo 20 something dollars kanti ithi ngo 16 something dollars khona kwa kanje nje hayi kulo mahluko kuye mhlawumbe lwezinto ngikuthi ngiyabantu sesithanda ukusona ukuthi la labo wasole ikona kanti ukuphilisa nabo ngabona ukuphilisa kona sesehle ukubona nje izinto enhle ekhona ngithanda phethe lezi zinto oh inxa sesizwele sekugcwele ngenzondo kuphela indaftero amashobe angona asomashobe enzanipezi la asomashobe kahulumeni amashobe abanikazi amashobe abonke abojobi opick and pay bona labantenaba asobe kodwa nabo sebebonele isenzi ba-a asebenzisayela sekuzidurisa nehlisa let's appreciate
lo-ke ngumnumzana Joseph Juma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo Kuba manje ke lesikhangele eziphuthumayo zivela kwamaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo utshele intatheli zindaba kwele Bhilitane izolo ukuthi ukuvimba imali yakwamanye amazwe ukuthi isebenze elizweni sokulethe ububelo kumnotho welizwe. Iphephandaba leChronicle lithi umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ukuvalwa kwamanzi okwenziwa ngumanisipala kulezi nsuku kufanele ngoba impompi zedolobho leli sezileminyaka engamathumi ayizikhombisa selokhu zafakwa. Manje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumazwe elisithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Bengicela nje ukukhuluma ngendaba kaba President welizwe lo ngelazwelo ebantwini. Uspenda 12,000 uhaya ifarmacy nenza 12,000 an hour edlala nje edlalisa ama-US kodwa thina abanye ngapha esithwele nzima zihawula angiwazi ukuthi unjani lowo muntu nguye lo Mthuli Ncube lo Reserve Bank labo bantu angikwazi ukuthi basivelelana kumbe bakhonza usathane kumbe bakhonza uNkulunkulu angikwazi kodwa mambona ukuthi bakhonza uNkulunkulu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi yontungamili yo Chris Gande sithandekile emhlanga. Yayi ngu-Give More okhulumayo endaweni yasenkayi ngaphansi kwesigaba sakoChayidolo akoward 25. So hayi nesami isikhalazwe ngilaso nje lapha ukuthi awuhulumende kangenele bakithi sesithwele nzima endaweni yakithi hayi abantu bayalamba sibili kakhulu hayi sesithwele nzima kube nemali le ekhona le yamabhondi le yama-RTGS ayisebenzi ungaze ube le malini nxa uthi uyafika esitsholo akusebenzi lutho so kasisakwazi ukuthi senze njani emasimini asitholanga lutho lokuholwa kuholwa ngapha kwezindawo sizothiwa kuyaholwa amabele endaweni yabo Plumtree kuyaholwa amabele kodwa ngapha kuholwa so indlala isithwali senzima sibili siyacela ukuthi uhulumende engenele sibili ngoba hayi kathesi kwakungcono laphana kusasebenza amarandi nama-USA kathesi sokwavalwa so sesebenzisa lona RTGS lele alisizi ngalutho vele so hayi siyacela sibili ukuthi ngakwenza sibili uhulumende engenele sibili ngoba abantu bengafa sibili infact sesifile vele ngoba kakhula lapho esingathembela khona hayi kunzima thina sithwele nzima sezona kobulawayo abakhala abafowethu besithi akulamagetsi kuyahamba ahamba so hayi kunzima kakhulu asisakwazi ukuthi kanti manje senze njani weZimbabwe sibili khonapha hayi lokhu kunzima kakhulu labo gawule bona bezanu PF nabo siyabezwa laba behlala bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo khonapha hayi mina kankwazi kumbe kabazalanga yini bona abadala bonabo sibili hayi Hayi lokhu sokusithwalisa zima lokhu sibili. Hayi ngiyabonga.
Mina ngingumama uMahlabangana, siyalibingelela ku Studio 7. Eh siyakhala lapha ekuzweni lethu. Siyaduka izinto ziyasihlupha kunye imali sayo kuyadula konke akukwanise ukutengeka. Asilamagetsi, asilamanzi. Asilapho sekonke singabe siyakudinga empilweni, asikwazi ukwenza sithwele nzima kuleli lizwe.
Kwenzani basakazi be-VOA? Mr. Kupe ngomakhulelo okhulumayo. Angibuhlungu ngomama wakithi eZimbabwe. Angazi indaba kithi yophela nini, iphele njani. Kuyazwisa ubuhlungu kakhulu nxa sesiphilizwa njengeKorea ukuthi akumelanga sikhulume kusenhliziyweni zethu. Nxa singakhuluma kumele sibanjwe, sibotshwe, sethuselwe, sibulawe or sicatshiswe. Into ekhona ebonwa umuntu wonke, iziwa umuntu wonke futhi. Uyakwazi ukubuhlungu kanjani? Umumo esikuwo lo ufuna i-political solution, not ubu-terrorist kulokho ukuthi bantu kumele babulawe, basayilenswe. Kudinga i-political situation lokulalela imichijo evela kwabanye abantu lembono. Ngoba eqinisweni lonke nxa silalele imichiliwe yamaxhegu efana labo Gift Gawde labobaphuthuma uJoseph, benza sengazathi into zonke eZimbabwe ziraitha kulaa nto ehluphayo. Yonke into kuthiwa isitshintshile. Okwanini ngaphi kwakhona itshintsha njani? Kutshintsheni, maybe kutshintshe emicabangweni yabo. Wakitha kulaa nto etshintshileyo, impilo yokunzima. So ukuthi sibe siloko sibambana amehlo sethuselwa njalo singakhulumi into esizibonayo, akusisiphambili. Way forward political solution. Asingeze sathi thina siyazama ukuthi abantu sifosezela bezitolo behlise impahla kumbe kuthiwa sitshintshe imali ibe yilokho. Ungaze uyibize imali yakhona ukuthi impondo, ukuthi inhlabathi, ukuthi yini, but i-political solution efunekayo kuphela. Manxa silokhu sibhoda, people are angry, abantu bazondile phandle endaweni ke sonke sikhulume. Yona le into ekhulunywa ngabo-job into esebantwini vele, into ephilayo, into ekhona. Yize singase saphumisa laphandle kuzakala kodwa vela umuntu okuzondile. So the sooner the government realizes ukuthi kumele kube le-solution e-political, the better. Ngoba isimo sizaba sibi, just ngiqinisile, ngiqinisile. Mark my words.
Labo ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Namhlanje ke siqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwadi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni uze kube lobubelo. Siqiba ke uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, yena onguye njalo omela inhlanganiso ye-ZCTU ku-Western Region ye-Zimbabwe.
Well, engxenye okungasinetha kathesi ukuthi usuphehlala eZimbabwe iqiniso ukuthi ezomnotho azibambezi. Ama-governance issues kukhanya sibili uhulumende layikala mpendulo. Amakhampani ukuvalwa kwawo lokuvula kwawo kukhanya ayavalwa. Last time ukuthi ayavalwa, avalwa uhulumende layikala mpendulo. Sikhangela abantu abaningi abangasebenziyo kuloku kuqhubeka kusiya phambili, abantu bedubeka uhulumende layikala mpendulo. Sikhangela njalo le ntengo ehlala iqansi siya phezulu nsuku zonke, abantu ngapha ekuholeni imali yabo ingayindawo uhulumende layikala mpendulo. Sibona ungathi mina ngiyami ingqondo engunanzela ukuthi aluka silohulumende ongathi uyazama ukuthi azwele abantu, akhohlwe ngokuthi akafuna ukubusa kuphela. Bembona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthiwa yi-all stakeholder meeting, abize ama-political parties wonke ne-civil society, kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries, kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU PF kuphela. Athathe nxa yikho umuntu ovela ku-civil society osibona ungathi thina enganceda kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe. Nxa yikhona njalo ovela ku-end of the opposition parties esibonde ancedisa lafakwe khona lapho ukubana asebenzi, senzela uhulumende wana okuthiwa ngowabantu bonke esingathi i-government of national unity. Sibona ungathi kungaba njalo kungaba le mpendulo, ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi abantu abafakwe ezikhundleni ama-ministries atshiyeneyo lama-ministers atshiyeneyo abenza ama-decisions ancedisa ukuthi avusele umnotho welizwe, benza ama-political decisions. So yilo ihlupho esilalo. So kufanele sibe lohulumende oza kunanzelela. Ngibona ungathi ngenza njalo phosela nxa singadubeka kube nganene.
Manje ngokubona kwakho inkokheli yezombusazwe yona kati kungani ikhanya idonsela ngale idonsele ngale kungabi lokuvumelana ukuthi asihlaleni phansi sikhulume
njoba nje lokuqalizeni sifuna lokuthi abantu bazehlise lokuthi ayitolerance abantu babe bemukele ukuthi sithiyene ngokwama political parties kodwa bese benanzela ukuthi lapha uzithinayelizothi sihambele kuhle abantu abadubekayo ngabantu bona esikhuluma ngabo bona abahlezi kuhle ama-leaders ama-political parties bazihlayele kuhle ama-leaders bona ababusa abe-ZANU-PF yes, bazihlayele kuhle kodwa nxa belozwelo lwabantu abazifundisa ukuzehlisa kwenzeka ukuthi leli zwe liphumelele ya leli lizwe ingqondo abalayo ukuthi bona bazikhangele kathi sisabahlale besezikhundleni kodwa umkhokeli ohlakaniphileyo ngona umkhokeli okukhangela esingathina yi-future futhi kambe nxa ngisifa namhlanje ngithiya ilizwe likulesi simo umnetho elizwe kule yinto kungela amabhizinisi aranayo amakhampani evaliwe kambe abaza kuzalwa kusasa isizukulwane esizayo sizaphethe kanjani singaba lohulumente ozakunanzelela lokho ingqondo elijule kukhona okuikhayele kufutshe ingakhampela kathesi kuzenza ukuthi bakunanzelele ukuthi babali bavumelela abantu basebenze endaweni kodwa ihluphe esilalo sibili kathesi ukuthi silo hulumende okhaya ungathi ngasiphuma ku-election usecabanga i-election elandelayo usekhuluma ngo-2023 usezenza izinto ezizenza ukuthi avayele abanye abantu phandle ukwenzela ukuthi ngama-systems asapote yena ukuthi azoseyavota kube ngiyozawina ngaleyo ngqondo asiyindawo and iluhluphe esilalo currently nge-ruling party ye-ZANU-PF laleyo ngqondo loko kuzasibisela emuva abantu beleyo beqhube bedubeka
kahle kahle singathi kuyini okungenziwa kathesi kathesi okwenzela ukubana kusiyafika uDisemba sekungcono
mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi yadinga umuntu ongabisa abantu etafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu kungabi ngumuntu ovela loba kuyi-political but engabi umuntu e-ZANU-PF engaveli kubantu aba-opposition dinge nje umuntu osingathi neutral ikakhulu bona abafundisi sibafundisa abadala esibaziyo abangancedisa abantu abafisa ukuthi bencedise abantu baphile ngcono bona bona abafundisa kuleyo mhlangano kube yibo abazatsheya bazame ukuthi lezingathi eziphikisanayo ezombusazwe zibuye ndawonye zikhulumisane kube le committee enalani abantu abaneutral zancedisa futhi anamajaji akudala laayibona kathi silanakudala amafu majaji babe yikomiti yokuthi balethe bona ababantu bonke abaolical baze abatshiyeneyo abe-civil society abantu bakhulumisane nje kubonisane kaningoyanga kungaba njalo mina ngiyakukhola ukuthi nxa abantu bengaya kuleyo tafula bakhulumisane bazehlise futhi siyafika kudisemba kungaba le mihluko ngoba lapho kungaba le government of nation ukuthi abantu badonse ndawonye ngiyakwazi into zingathi ngiyafika kudisemba kodwa ngendlela singaqhuba ukuthi mina ngifuna ubanze esikhundleni ngibusa kuze kube nini ngingalayela abanye abantu kuyaqhubeka sidubeka
lo ke umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula ezombusazwe osigqibeleke inhlelo zethu lapho ebesicubungula ukuthi kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lobubelo ye silethemba kukhona lani elikufundileyo kunhlelo lezi hayi thina kukhona kunenga kakhulu esikufundileyo siyabonga kakhulu
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Silalo ke uhlelo lwethu olokuseni insuku zonke ngaphandle komgqibelo langesonto sibe njalo lezinye inhlelo ngo-7:30 ntambama nsuku zonke lezo ke zikhona langesonto langomgqibelo ye okwamanje ke sizinze nje kancane singene kwezokuzithokozisa ezokuzijabulisa sinomsakazi wethu u-Ezra Chisa Sibanda.
Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami ngingu-Blessings Nqo, ngiphuma kobulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994 neqembu elikhulu okuthiwa yiSingizi elidume ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni achineyo umhlaba wonke nje ungakho.
Abalaleli balazi iqembu lensingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo. Leli labunjoso kutheni?
iBlack Messengers iqembu enganisungula ngo-2014. Ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu achineyo eAfrica, iZimbabwe, South Africa, Congo, Madagascar, neBurkina Faso, West Africa. Sihlabela esingathina iAfropop lesintu.
Sikuhlelo Woza Friday sixoxa lo Blessings Ngqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi.
Njengoba sokule Black Messengers asikho ukuthi sengichiya insingizi. Insingizi ngiyayithanda kakhulu. Iqembu ngaqasala kudala kusukela ngo-1994 sicula njalo lomsebenzi omningi ophambi kwethu okuze sikuwenze. Ngikhuluma nje sabe se-America ngo-July lensingizi. Nxa kungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo uqhubekela phambili.
Njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene njalo licula ngani?
Idlalade le-Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May lilezi ngoma eziyi-11, ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa, amasiko e-Zimbabwe, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar, amasiko e-Congo. Lidlalade elimnandi kakhulu. Siyathemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande. Siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu. Besilibazisana le Black Messengers, iqembu elikhokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Ngqo, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Ezra Jesus Banda, yes, singakagqibi uhlelo silazise ukubana sizali pha indaba ephathelane lokwethulwa kwephepha le MDC lamhlanje ngo-10 ekuseni Harare Gardens. Babe besethula iphepha elithiwa lona Road to Economic Recovery, Legitimacy, Openness and Democracy, kumbe Reload ngamafitshane. Ye limumetheke imizamo yokuhlenga ilizwe ebunzimeni, asazi ukuthi likhangele kanjani, kodwa sizalethulela ukunengi. Lilalele ke uhlelo kunhlelo zethu ezilandelayo. Hayi, okwakathesi ke ngiyalivalelisa Zulukandaba. Igama lami nguChris Gande. Ye sizadibana ke kuviki ezayo. Zake ngithathe ke ikhefu kancane. ilizalwa abanye ke bazalethelela inhlelo ezilandelayo ekuseni lantambama.